right, udaba lolu kumele ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi izisebenzi zona zinama expectations aso. So kumele ukuthi kube yi-consultative process eqinileyo, bathathe isikhathi sihlale phansi amahlanganiso amelela izisebenzi zikahulumende, sihlale phansi sizwe ukuthi kanti njengoba sebefuna ukwenza lokhu nabafuna ukuthi babuyenze, njalo impumela yangikhona abayifunayo yiphi, lathi sibatshele ukuthi umumo wezinto umenjani. Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu babe besemsebenzini, umuntu angatshela umsebenzi khathesi kanti uzaphila njani. Bakhona labo siyakwazi ukuthi abafuna ukuthi nxa bengazi ukuthi inzuzo yangikhona injani, imali abazayitholayo injani, bangabuya sibile bathi hayi singasifuna ukuthi imsebenzi.
Siyabona ukubana udaba lolu selukwe lwaphathwa kwathiwa khona zikhona ezinye izisebenzi zikahulumende ezaphonga ukufakwa nje ezingaziwayo lokuthi kanti vele umsebenzi wazo kuyini. Ithini ngazo lezi zisebenzi?
Ayikho engutshoyo ke ukuthi baze baqatshwe uhulumende ubekwazi khonokho. So kuqakathekile ukuthi nxa umsebenzi wabo ukhona, ngisho mina kangiboni ukuthi umuntu engaqatshwa ukuthi aphonge ukuthatha imali engasebenzi. Hayi, lokhu kasikuvumeli phela, ngoba yikho ukuceda imali kahulumende ukuthi nxa kuthiwa khona uku-payroll kodwa umsebenzi wangikhona vele ungayenzi lutho. Hayi, lokho kasikufuni lokho, ngoba imali leyo esikhuluma ngayo kumele ukuthi ihambe iyesebenza umsebenzi wokuthi ibhadale abantu abayenza umsebenzi. Manje nxa sekuthiwa khona kulabantu abaphonge ukuthatha imali bona behlezi bengasebenzi, hayi kayisikho khonokho kasikuvuni. Kodwa-ke nxa kuyikuthi kulabantu kuthiwa khona bangenise umsebenzi lohulumende, umsebenzi wangikhona bewuyenza, umsebenzi besebenza sibili from 8 to 4 every day,